kodwa thine sikuchoyo.
Alingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola azinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye.
Kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu.
Ukwenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Iziphathamandla zeqembu leHighlanders zithi usetholakele ozaqeqetsha iqembu leli. Ukwethula iflegi yeZimbabwe esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele South Africa okwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kudala inkulumo.
Ukuqase kuhle ugabana le ekubeka ubana iflegi into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma unezikhalazo zakhe angaziphendulayo be ezingazwakaliyo sesezinto enjalo. Uvele umuntu akona isikhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola zinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye. Unkosikazi Olika Kaira, owayengumkhokheli wogatsha lwezemfundo esigabeni sakoBulawayo, nguye osekhokhela ugatsha lwezemfundo ilizwe lonke. Osaphethe isikhundla sokhokhela lolu gatsha koBulawayo, unkosikazi Jane Ndebele, uthumele ugwaliba olusezandleni zeStudio 7 oluthi izikolo zonke kumele zikhiphe imali le ukwenzela ukuthi idili lokuthakazelela osengene esikhundleni leli lwenziwe. Uthi kumele izikolo zimthumele incwadi ezifakaza ukuthi zathumela imali le. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse esihlalweni obengumsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Douglas Karoro owetheswa icala lokuntshontsha inhlanyelo lemvundiso. Umnangagwa wethule umbiko othi usesuse uKaroro ngokwenza ngoba akwenzayo akuhambelani lehofisi yakhe. Kusasa ingatsha zikahulumende eziphathelane lezamanzi zizabuthana eWange kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lapho okuzenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ikhathazwa yikungethulwa kwembiko eneleyo ngokususwa kwezakhamizi zelubimbi ezingazi lokuthi ziyangaphi kumbe kuyini okwenzakalayo. Ngalokho, linhlanganiso ithi izacela ukuthi kulandelwe umthetho othi kumele abasuswayo ezindaweni zabo bahlawulwe njalo bahlonyiswe ngolwazi lokuzinakekela ngenxa yokususwa emizini yabo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Lumhlangano oqoqwe nguminista okhangele iLands and Rural Development njalo ukhangelelwe ukuthi uzathendwa ngabanye ominista abachiyeneyo okugoqela uVice President welizwe eathenda njengominister wezempilakahle lenhlala kahle yabantwana, njalo futhi kuzaba khona abanye ominista abakhokela uminister weFinance, uminister weLocal Government, uminister weNational Housing, lo minister sta ukhangele ezenzele ngendlela okukhanye kubekwa ngayo emsakazweni. Asizange sizwe ukuthi laba aba affected baza bakhona emhlanganweni leyo ngoba bathe bona yi high level interministerial indaba.
Manje ngokubona kwenu belifuna ukuthi abazasuswa endaweni leyo kwakhiwa khona idamu basiwe ngapi njalo baphiweni?
Thina njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights kakukho engingathi sithi kabakuphiwe kumbe sithi kabasiwe laphana, kodwa thina esikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu. Khonokho abantu abazathi bayakufuna kakwenziwe, ngoba thina kasomsebenzi wethu ukuthi sibakhulumele, kodwa abantu balezi mfuno lezidingo ezijene. Okokuqala, abantu bathi bona bafuna ukuthi ba consult kuhlalwe phansi kuxoxiswane, kungabi yikufuqwa ngamandla ukuthi hambani lihlala laphana, ngoba abaqali ukududulwa phela, bake badudulwa iCaribba, bake badudulwa iNational Park, sebedudulwa futhi lakhathesi. So bathi sebediniwe ngokududulwa, so bafuna ukuhlonitshwa ba consult. Okwesibili, bathi bafuna baphiwe ulwazi singathi imibiko le information ngolimi lwabo ukuze bazwisise izinto abazisayinayo babaziphiwayo ukuthi azenzakale. Okwesithathu njalo bathi bona bafuna ukuthi lapha bahlaliswa khona bahlaliswe njenge community, bengabi beqamuqamula ngoba kuyadiliza ubudlelwano lendlela kade behlezi ngayo. Bathi njalo bafuna i-compensation ezabe ife inanzelela ukuthi bakhe izindlu zabo badevelopa ngemali yamanye amazwe ngase bephiwa ibhondi ukuthi bona baye kwakha kutsha, hayi lokho kuyabe sokubalimaza. Njalo futhi bona bebesithi bafisa ukuthi ngabe kuyakhiwa izakhiwo lapha baya khona bengakasuswa, izindlu zabantu azakhiwe, izikolo kazakhiwe, amadipa kawakhiwe, kakugejwe izibhorane, imigwaqo ifakwe, yonke into abalayo khathesi kayifakwe lapha baya khona, bengakazi badudulwe bahanjiswe khonapho.
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abesifazana abahlala eTsholotsho esabelweni seMatabeleland North balima izilimo lemibhida etshiyeneyo ezivandeni ukwenzela ukuziphilisa, ukuvula amathuba omsebenzi njalo lokuthi kube lokudla okweneleyo esigabeni lesi lelizwe lonke jikelele. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Banda esethulela lolu daba eseTsholotsho.
Abesifazane laba banikwa umhlabathi iCouncil kulandela ukuhlanza kwabo iTsholotsho Business Center. Bacela uncedo ukulandela ungasebenzi ngemfanelo kwesikotsho abakakhona amanzi okuthelezela. Ukuzimisela kwabesifazane beTsholotsho bengabhadalwa ukulondoloza iTsholotsho Business Center ukuthi ihlale ihlanzekile kwenza iCouncil lesi siqinti ibaphe umhlaba ukuthi balime izivande baziphilise. Unkosana Justina Nkomo ngomunye wamakhosikazi la.
Ala lati kulolunye uhlelo lapha sikilwe lokuzwela bethi njengoba lisebenza lihole singaze silinike ingadi laphana limele lithenze lithwele isawudo lithwele lithwele loku nolokhu jalinganabantu siyasebenza siyadobha siyaklina kwapha iTsholotsho yini iTsholotsho onkele sisela izulu ngolwesithathu kade siklina sakhasa ngo-2012.
Unkosikazi Mavis Ndlovu ugcizelela amazwi kamankomo.
Ngingumama lapha eTsholotsho, sileqembu labomama sizilimela, sisenza iproject yokulima lapha, sihlanyela imbhida siphilisa abantwana. Kuyasinceda kakhulu ngoba siyathola imali, sigcine imuli zethu, sasifuna ukuhlalela izandla njengabomama.
Belima kunje amakhosikazi la sehlutshwa ngamanzi yokuthelezela ngoba isibhorane sawo asikhiphi kuhle amanzi. Unkosikazi Gladys Mathema ucela usizo.
Sizo kade ludingakala baba, umgodi lo usunzima. Siyakotshoza ukuthi ngakade singasizwa nje ngento ekade ingaba lula nje ukuthi amanzi ethu siwathole lula, esisti kuze kungaba ngcono. Awusunzima and amanzi asaphuma khonapho ungakotshoza kapho ukuthi amanzi azayiphuma khona uthatha isikhathi vele.
Uthatha isikhathi
manje bantini abangomama ye.
Ugogo uMaphayisi Vanda ngomunye laye olima sivande sakhe ukhala ngesandla esibuhlungu ukugayisa isikotsho.
Ukotshoza sengathi sengikotshoza ngengalo yami, isiqanda mo ukotshoza abantu. Hayi
Kumi manzi masinya futhi umgodi wakhona.
Kodwa ke ngiyenze interior lapha sengigodola.
Hayi siyakuthatha baba. Yesithi siyayine yakhona sisiyafika lapha kwakho ukuthi ubinti ngafa. Sithelile. Ngoba kwapha nguye umuntu wakho umbhede, omunye umuntu wakho umbhede.
Ikhansi lesiqithi seTsholotsho itayela mali yokugebha amadamu ukuze yandise amanzi kubahlali balindawo. Ukansila ka Ward 12 egoqela iTsholotsho Business Center, umnumzana Kip Nkomo uthi inhlelo zabo eziningi bancediswa izizalwane zakulumhlubu lwezihlala kwamanye amazwe.
Amadamu lawa sasikhuluma le community, then bese ngisenza i-group with abafana basegoli because they are the only source of money. Lapha vele ekhaya imali kayikho. South Africa mina mina vele actually program nami mina I believe ukuthi ilizwe liyakhiwa abanikazi balo. So what I do, singaba le project esifuna ukuyenza, siyakhuluma nabantwana abasemazweni ngoba yibo vele ababe mali.
Isimo somnotho sizima kwamagama, kodwa amakhosikazi eTsholotsho bathi ukukhala akusizi, njalo bathi vuka uzenzele akunkwali yaphandela enye. Bayalima bethengisa imbhida bagcine imuli zabo. Ngiyimela yesitudio 7 eTsholotsho ikamnamu Ezra Jesus Banda.
Amankampani ayemba amatshe aligugu athi ahlangane lodubo lokusebenza ngesikhathi kuqale ubhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Sikhuluma nje umanyano wamankampani ezokwemba owe the Chamber of Mines of Zimbabwe uqale umhlangano ophathwa kanye ngomnyaka othiwa indaba eVictoria Falls ohlafuna indaba eziphathelane lezokwemba amatshe aligugu ikakhulu igolide lomnotho oncedisa abembayo. Lonyaka amabhizimusi embayo aphakathi njalo kokulungiselela umbukiso we-mine entry kunyanga ezayo ngemva kokungabukisi ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa kabanzi ngombukiso wezokwemba owe-mine entry athi besebele minyaka emibili bengawuqhubi.
Ya saba ukulazisa ukwasizulu ukuthi i-mine entry isiphendukile ngemva kokuba singabilayo okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Esikuthabelayo ukuthi i-mine entry iphenduka nje ngemva kokuba sesike saba lembukiso emkhulu emibili ye-ZITF esithemba uzulu uzavumelana lathi ukuthi khona iphumelele kakhulu. So i-mine entry ikhangelele kakhulu i-industry ze-mining, i-industry ze-engineering, i-industry ze-transportation. So sithe thina mhla ka-20 to 22 July sizaba ne-mine entry vele ngenjwayelo siyasukuba nayo ngaleso sikhathi. So thina sibuyisele ama-events ethu ku-traditional calendar yethu esifanayo.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu kusuka kumbukiso oseVictoria Falls.
Lonyaka indikimba yalo mbukiso ngethi explore, extract, expand towards sustainable money value chain. So sihloko siqhubeka ngendikimba yema-value chain. Ilakhulu khathesi sifokase ku-mining industry. I-industry esinazelela ukuthola iqakathekile kumnotho waleli lizwe. Ivelile target yayo 12 billion dollars. Siyabona ukuthi khona kuningi okwenziwayo kule industry. So thina sithina silethe lo mbukiso ukuthi abakule industry babe baqoqe babelane ama-experiences abo, babuzane ukuthi khona kuma-policy makers ukuthi kungenzakala kanjani ukuthi khona siyashivele i-target yethu yabo abayevele bazibekeleyo ne-12 billion dollar economy by 2023. So yinjongo yalo mbukiso ukuthi thina njengama-organizers thina silinike i-platform yokuthi khona lihlangane liqoqe libonisane.
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi loba lithengwa kuhle igolide, ukuqansa kwentengo yempahla ezehlukeneyo ezisetshenziswayo ukwemba kululaza intengo yegolide.
Siyakhonona kakhulu ngoba na ungazi ulizuza igolide lakhona. Bulaba abayibo ukuthiwa bayathenga, ona la amabhayazi angikhona adlilibezela. umuntu wakho ufuna ukuthengela ngentengo ephansi yena ngapha ezozuza inkalakatha yemali. Bala maphegi sibili kuyabe kusetshenzwa emaphegi. Bathi ukudlilibezela kukhona isisebenza sisuzi lutho.
Ukwemba kuphathisa umnotho welizwe ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila edolobho leHarare avumelane ukuthi kucitshwe isivumelwano sokupha umsebenzi wokulahla izibi inkampani elomunye wabaqondisi engundodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ikhansili yenze umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje yamisa linkampani ukuthi iphiwe imali eyizigidi ezingamakhulu amathathu $344 million. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kwentengo ezitolo. Bayajabula abanye abantu ngokwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abatshengisele ngolwesibili esigodlweni selizwe leSouth Africa ePitoli lapho ahluthune khona iflag yeZimbabwe ayinyathela asephanyeka eyawo kulindawo. Bakhona njalo abakhala ngokwenziwe ngamalunga ebandla leli abathi akumelanga kuchaphazwe iflag yelizwe. Sokulesikhathi amalunga e-MRP anika isigodlo lesi incwadi ejulileyo eveza ukuba bathwele nzima eZimbabwe okwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe olandela izombusazwe endawonye lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele eParliamente engowebandla leZanu PF. Umathe usungula lingqoqo.
Nxa sikhuluma ngeflegi ikhuluma ngophawu lwesizwe into ehlonishwayo ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezu kwayo. Kodwa umuntu ungambona eseze udlalela phezu kwayo kusho ukuthi udale khale ngaphezulu.
Chuma, wena ukubona njani khonokho uyakukhuluma lapho gobalanda ukuthi khanya abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo ikho bekwenzeke khonokho?
Uqase kuhle ugobalanda ekube kubana iflegi into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphedulayo be ezingazwakaliyo sesezinto enjalo uvele umuntu akona isikliwe uvele yabe isigadi. Ukwenza njani khonokho ukuthi yona into nxa kulento embi usuphindisela ngenye into embi uphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma, mina ngiphila lapha ezweni leSouth Africa. I think manje sengijikela 20 years. Ngokuhamba la embassy esikodlweni, isikodlo sidalelwe ukuthi ama-diaspora abantu abasenzweni behambe behambisa izikhalazo zabo, inhlupho zabo. Even one day akukhulanga ngakabona u-ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma labantu. Abantu uma befika into yenzayo uyalokha igedi azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So uthwani kono?
Ye, uthwani kolite kono?
Phoke ukhipha isilegi kwabalanda uyinyathele phansi uyisuste ufake isilegi leyo emthwakazi yikho yini okuzashisa abantu yimbo yikho ozaphendula abantu kumbe yikho ozayenza njani? Ngoba njengoba usitsho i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona nxa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi aboniswe ngakho. Ngisho mina uthuna pho ukukhipha iflag ufake le yabo ukusolva lapho nami futhi umphendule lapho uqala.
Chuma, ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi wenomuntu omdala labantwana. Abantwana ungabavulelisa ngendlala ekugcineni bagcina sebeganga sebetshontsha. So yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala bengaphendula ora thi isolution yini ukuze libone linali kuphumelela ukuthi labantu abakhalayo la
nqa umntara wakho wena endlini ukulalisa ngendlala kumbe ngxewelo ngubabo ongela care kumbe uthatha imali yalo usiyayiqede emabhawa nginesiwulile lekeni so mele umntwana abuye azokutshaya ngengesibhakela yini kumbe akukhiphele ezidla kufake phandle ngenxato ezenjalo na
kutsho kona phela ukuthi ungubaba ongela care umntwana sezegcina ebona ukuthi into engasoluva ngcono lugoo
ye kodwa
hayi ikabuza ngobala lula nxa wena ungubaba onjalo umntana somele abesithi awurayi uyenze kuhle sibi wafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi simqhezele uzali lomntwana sithi hayi kuhle sibi umntana wenze kuhle ngoba ubaba kolo vele kalakhanda umuntu osiledakile
Thuma alright babuthuma lina ebelisithi kwenziwe njani ngoba phela kudala akusi MRP kuphela manje ngama-organization ahamba laphayana ukuthi kwenza njalo isethu itoka kuthi usebenzise imali zabo ama imali laphana ipetroli yadura manje u-driver from Cape Town siya ePretoria usiya ufika umuntu engakuphenduli azivalele so lithi ukuthi kade kufanele kwenze njani
nanto kudaba kwalethi
kulendlela into yenzile ezilungiswa ngazo ngoba lo ambassador nxa ekhona beSouth Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe angithi nxa kuthi kona yena kafuni ukubusana lani kafuni ukubonana lani likhona ngapho kutho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador ngoba kumele abe ngumuntu oba yibuso bukapresident yikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapho eSouth Africa ngakho-ke nxa libona into enjalo isizakala lile mvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje ku-central government lapho yiko khona amele aripote khona kule ministry of foreign affairs ikhona khonapha eZimbabwe akhona ama-channels ukuthi ivile ungabuyanga wena usuke e-Cape Town khona njengoba sitho ukuthi kuyabe ukukatshana ipetli yadura uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathi sabo-intanethi lani utshaya ama-email akho usenze into ezinjalo ufilise khona ukuthi hayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabo umele uhulumente lo president asimbone uyazivalela uyazigiyela kubikwe kuhle ngendlela ezifaneleyo atsho ukukhipha ifulegu uyigqoke phansi wenze into enjalo
uma le nto oyikhulumayo ilula uma ngayikhuluma ngomlomo kodwa akukho lula ubona kukuhle konkeyana sasihlangene ngemva ka-LDC labase-South Africa bekhona kugcwele kodwa kwaba kubi sebemangala bebona u-ambassador sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxotha bethi abamfuni so konkeyana kuhle yini yini konkeyana
ye gqiba khona bo joko
right u-ambassador wabuya kini kule mva ka-Elvis Nyathi lamtoyitoyela lamxotsha selifuna ukuthi libuye kuye la sesesaba phela sezivalela pho ukuthi kudala kube njani so andabona izinto kumele sizibhalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdoyitela liyamxotsha nxa selibuya kuye ngapha isesicawule ngxa ezizwe ezile efana lalenalene elenze laphana ebusethathi
Lo-ke ngumnumzana Joseph Thuma wake wamela iphelandaba empophoma ayicalela ephalamende ngowezanu PF endawonye lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe okwamanje-ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlaka May ngenyanga edluleyo, uhulumende weFinland loweSweden balobele umanyano weNATO bedinga imvumo yokuba ngamalunga. Isizathu sokuthi amazwe la athathe leli nyathelo ngesokuthi uMongameli Putin weRussia wahlasela eleUkraine kungelasidingo salokho. Amazwe la ayengayisiwo bangane lamazwe aphatheke kwezomvikela njalo akholwa ukuthi ukuvikeleka aza kuthola engaba ngamalunga eNATO ngcono kulokuphazamisa abakhokheli beRussia. Umongameli Joe Biden wamukele isinqumo esithethwe ngamazwe la. IFinland leSweden iqinisa iNATO njalo umanyano lo nxa uqinile futhi ubambene uba yinsika yokuthi ele Melika livikeleke, ukutsho umongameli Biden. Lanxa eleFinland lalibuswa ngeleRussia njalo lalwa empini ezimbili lizimele lalwisana leSoviet Union eminyakeni eminingi edluleyo. Eyinye impi yaqala ngo-1939 isiya ku-1940, eyinye ngo-1941 kusiya ku-1944. Ngemva kwempi yesibili yomhlaba eye-World War II, uMnumzana Helsinki wagcina ubudlelwano bezomnotho leMoscow njalo engathathi uhlangothi. I-Sweden yazakala ingelabudlelwano lamanye amazwe kwezomvikela okweminyaka edlula amakhulu amabili. Eminyakeni edluleyo, abakhokheli bamazwe amabili leningi labantu babo abazange betshengise ukuzimisela ukuba ngamalunga e-NATO. Namuhla, lokhu sokuguqukile. Okuphuma empini ye-Kremlin eyahlasela i-Ukraine yikuthi uMongameli Vladimir Putin ukhuthaza athi uyakwesaba njalo ayesithi ufuna ukukwenqabela ukuthi i-NATO ikhule. Ukuba khona kwe-Sweden le-Finland kuzaqinisa izomvikela zamazwe esigabeni se-Baltic okuyiyo abumba olunye ugatsha lwe-NATO njalo kuncedise ukunciphisa amandla kunyathelo le-Russia elokuqhela kusukela e-Kola Peninsula kusiya esigabeni se-Arctic. Lanxa uMongameli Putin etshengisa ukuba lodlakela, umanyano we-NATO ovikelayo njalo oletha ukuthula uzahlala uqinile. Umanyene uyisibonelo kwamanye amazwe azimisele ukulondoloza abantu bawo kanye lobuzwe balo. Ukuba lamalunga amabili e-NATO enyakatho kuzaqinisa ezomvikela kubangane bethu njalo kunike isisindo kubudlelwano bethu. Namuhla kulambuzo ukuthi i-NATO kufanele ibe khona, iyafeza injongo yayo njalo iyafunakala okwamanje okwedlula ezinye izikhathi, kugqiba uMongameli Biden.
Kwezemidlalo, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders lithi selimtholile umqeqeshi omutsha. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uRonald Moyo uthi umqeqeshi omutsha weqembu leBhoso uzethula emphakathini kungakafiki ilanga langesonto lapho iqembu le-Highlanders lizadlala khona leli Harare City enkundleni ye-Papa Fields.
Into nje sisafuna ukuthi siyazise abalandeli yokubana bebekwazi ukubana kusiyafika iSunday. Ithimu ozayo kunomuntu ohlezi ebhentshini ozayiqeqesha, kodwa ikakhulu umqeqeshi osenza ba ngu-permanent umqeqeshi sesimtholile, sikhangelele ukubana simanivele kungaba kusasa, kungaba ngomgqibelo.
Umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uza phambilini ukuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko othi imidlalo izamiswa okwamaviki amabili. Njalo ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uJoel Luphahla uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu.
I-break le ize ngesikhathi esihle kakhulu. I-service isikhangelele ukuthi laba abafana abanami bayaqhulaqhula ukuthi bazaqina kancane, kwenzeka ukuthi mase siphenduka laphana bephendukise beqinile. Njalo also kuzasincedisa kancane ukuthi ma kuza lapho kumele ukuthi sivale khona kulesi khala khona kuzasincedisa ukuthi sikwanise ukuthi sidine ukuvalisa, kwenzeka ukuthi sivale kuhle mase siphenduka laphana sinikishiwe i-team ethi yayisihamba kuhle ungasela sikhala ungasela abaqhulayo.
Iqembu le-Highlanders buyehlula ukuba lithayeziwayo lonyaka, kodwa imvimbi yaleli qembu uPeter Muduwa uveze ithemba elokuba ngensonto bazathola imiklomelo emithathu.
Onke umtshetheni yokhoshetshile namanjani isikhathi sonke sikhona abeshifo samapulayasi okufane sikhomisebenzi emsebenzini, sikhomiselele kuhle ukuthi igembu yesibili amafenzi abuye wonke azosapota kwezinsikhule 3 points ngesamba ubreak.
Imidlalo yesigaba seKhasilaka Premier Soccer League iqala kusasa emini lapho iqembu le-Adai lizadlala khona leLebulawayo Chiefs enkundleni ye-National Sports. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu le-Rentals lizemukela ele-ZBC Kariba ngase-National Sports Stadium, eLebulawayo City lizadlala lele-Black Rhinos ngase-Papa Fields, kuthi ele-Cranbourne Bullets lizadibana lele-FC Platinum ngase-Sakuva. Ngesonto iqembu le-Capes United lizanqikelana lele-Dynamos ngase-National Sports Stadium. Iqembu le-Manica Diamonds lizadlala lele-Tennis ngase-Sakuva. Iqembu le-Triangle lizadlala lele-Chicken Inn ngase-Kipo, ukuthi ele-Wawa lizanqikelana lele-Nkezi Platinum Stars ngase-Ascot. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.